Le commission iqhakatheke kakhulu ngoba iyadingakala ngenxa yokuthi kulamalungelo abhalwe kusisekelo sombuso kutsho khona njalo ukuthi asengephulwa lawo malungelo ekusebenzeni kwalabo abangamapholisa kumbe endlela thizeni abalamandla okusebenzisa izikhali emsebenzini wabo, amandla okubopha, amandla okwenza lokhu lalokhiyana. Ngakho i-commission le inceda ngokuthi ikwazi ukuthi abantu bafinyeleliswe izikhalazo zabo ukuyo, ikwazi ukuthi ilandelele lokho abantu abakhalaza ngakho kube sekulungisiswa.
Ungathini ngokuba khona kule commission kukaMandipaka?
Into eqakathekileyo ukuthi abantu nxa sebengene ezihlalweni bahlukane lalokho akade beyikho bengakangeni esihlalweni, balandele umthetho othi kumele bazimele, bangasebenzeli ibandla thizeni, bangasebenzeli labo abangabe befisa ukuthi bavimbele lokho okuyabe kufunwa ngabantu. Ngakho-ke nxa umuntu esengene esihlalweni, kungakhathalekile ukuthi ube kusiphi isihlalo, kumele ahlukane lalokho akade yikho khona. Kuba kuhle yebo kambe ukuthi kukhethwa abantu abazathi nxa besezihlalweni abantu bangacabangela ukuthi kungenzeka njengoba yena esohlangothini loliyana luvaleleke lokho akufunayo ngenxa yokuthi laba ababona laphana babonakala behamba lecele elithile kumbe wake wababona behamba lecele elithile. Ngakho-ke kungumthwalo kibo laba asebefakiwe ezihlalweni ukuthi babone ukuthi ukusebenza kwabo asoze kube yilokhuyana okuza kwenza ukuthi abantu bacabange ukuthi basebenzela bandla elithize kumbe ukuthi abasoze bawukhuthalele umsebenzi lo ngoba bake baba ngamapholisa kumbe okunye okunjalo.
Abanye bathi amakhomishini avele khona akaqhubi kuhle umsebenzi. Le ubona isebenza ngendlela ehlukileyo yini?
Asoze ube khona umehluko uma kungalungiswanga lokho okuvimbele ukuthi amakhomishini la amanye angasebenzi. Into eqakathekileyo ukuthi laba abasezihlalweni zamakhomishini umsebenzi lo bawuthathe ngendlela efaneleyo, baphiwe ibhajethi yokusebenza, baphiwe ithuba lokusebenza, kungabi khona okubavimbelayo emsebenzini wabo. Kungakhathalekile ukuthi ikhomishini yakhona ibizwani, ngeyani njalo, iyakwazi ukusebenza uma ingaphiwa amandla onke lakho konke kudingayo ukuthi isebenze, njalo ilabantu abafanele ukuthi basebenze njalo bewuthande umsebenzi. Kodwa nxa abantu bekhona bengawuthandi umsebenzi, ingaphiwanga ibhajethi, iyaphelela endleleni nje kube yinkulumo yokuthi yake yaba khona ingenzanga lutho.